imizi eminengi yakobulawayo ikakhulu emalokichini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathesi izulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesaba ukuba le mkhuhlane edorobheni lapha. Kuyasolisa sikhonapha siyacela ukuthi i-city council isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sesibona kulengcekezelo ye isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eruveve lechabalala we-diarrhea konke lokhu kuhambelana lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje izibi ebesizibona ziloku zokuthelela isikhathi ikakhulu ngesikhathi sekhisimusi lenyuwe ikhefuleli liba nezibi eziningi ezibuyayo besilindeleke ukuthi i-city council usomadolobha bethathe amanyathelo masinyane bekhuphe ingcekeza leyi beyilahlelayo singakabele i-outbreak yomkhuhlane makamemetheke umkhuhlane omunye ongasenza singahlaliseki kuhle njengedolobha.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele ibulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakobulawayo uModi wasinika itipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imkoto yonke edorobheni okutsho ukuthi kanti kusiyafika umvulo imkoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphongi ulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
I-council yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengobulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.